mina abangisangi ngisebenza, they forced me to resign. Ngaresigna because of their pressure. So it's not ukuthi bona kule problem abayi-identifyayo kimi baze bangixotsha umsebenzi, abangixotshanga umsebenzi, ngaresigna. Kodwa ukungixotsha kwabo ikuthi they created such i-environment eyenza ukuthi umuntu ubone la ukuthi angisafunakali lapha emsebenzini. Especially they are one of the senior directors ose London. Wangitshela ukuthi ngimele ngitshiye umsebenzi because sengihlale kakhulu. Kodwa wayefuna ukuthi mina ngisuke because banabantu babo abafuna ukubafaka and sebekugcwalisile namhla because anti basebexothile ibhodi ekade likhona sebefake abantu babo. Yibo abantu abakade befuna ukuthi bebafake kwamisa. Ayikhona ukuthi kule problem engayenza ayakula. Bathi bona ngathi mina sengi-resignile ngabanika 3 months notice. Sengibaphile 3 months notice, they couldn't even carry out the audit ngikhona because ngangifuna ukuthi beyenze ngikhona. Just to prove my case ukuthi mina angilaqala engalenzayo because bona babefuna ukusebenzisa i-audit because mina ngase ngibasukile kudala e-court. So it was a way ukuthi bavale isikhala labo kini because ngabasuka for constructive dismissal. So i-audit le babefuna ukuyisebenzisa ukuthi bevale indaba ese-court. Kodwa bayehluleka because even audit yakhona ayiphumisanga cala elayenzakalayo, akulaqala elayenzakalayo because ba-reporta after the media report. Ba-report emapoliseni.
Emapoliseni bathini babazilala?
Amapolisa ayenze i-investigation. Bakhangela i-audit, babe lama-policies e-amnesty, belako konke kuhlanganiswe i-constitution ye-amnesty. Kodwa baswele ukuthi icala lakhona lingaphi. I think babuza labo ukuthi imali eyatshontshwa imalini. Even labo abe-amnesty ngifola ukuthi bayenelise ukuphendula umbuzo wonalo. Ukuthi nxa kule mali eyatshontshwa imalini. Abawuphendulanga umbuzo wonalo. Because ngamanga akwakungela lutho amapolisa lawo athi ona no lapha akulacala bagcine bebhala incwadi ku-amnesty ukuthi if you have evidence yokuthi abantu laba batshontsha bring more evidence kodwa lisi sinike khona kathesi akula lapho okutshengisa khona ukuthi abantu laba batshontsha imali ngamanga. So lathi sabona sesibone khonokho sabona ukuthi lokhu it was just a defamation of character. So we have sued them for about 3 million, the three of us, for defamation of character and malicious arrest. So kule 3 cases in court because of that.
Abanye ngobani bolaba abathathu akubaqamba amagama abo lezibongo zabo?
Right, omunye wakhona nguchairman othiwa nguTekshua Msiwa owayenguchairman Amnesty Zimbabwe. Omunye wakhona was the finance manager othiwa nguSibongile Zimbera. So bona sibathathu njalo sinjalo. Sibathathu kangako yithi esayenza khonokho.
Ye, kodwa icala langikhona ngathesi elisemthethwandaba lihamba njani?
Ya, sikathesi sokumelela ukuthi indaba yakhona sokumelela ukuthi thina sabasuwabo bona we have not seen their response to appear ukuthi they want to defend. Asikabikwazi ukuthi sebephendulile yini ukuthi bafuna ukudefenda but we have sent them summons, sebe-refusile ama-summon.